sasabhala incwadi kathathu sazihambisa kibo in person kathathu. Sasifuna sabanga kakhwezi ukuthi ngalingakhumbula kukhweza lingafiki kuntengo lezi ezinye ezimbili. Nxa licabanga ukukhweza, qalani liconsulte ama-students, but sibone sokukhwelile abaphenduli. Abaphenduli labo yindlela efana nalabo abezikolo ababaphenduli. So sigcina sesidinga indlela zokuthi baphendule.
Ungasilandisela nje indubo elibhekane lazo njengabafundi emakolishini lapha.
Umntwana wesikolo kathesi sikhuluma nje abaningi abantwana bama-civil servants. Okutsho ukuthi isalari yomzali yona ngokwayo ayikwanisi ukubhadala i-school fees. So kutsho ukuthi ebantwaneni bonke libabonayo laba besiyezikolo, bonke balenye into abayenzayo eceleni ekwenza benelise ukubhadala i-school fees. Ingaba yikuthengisa kumbe ikhonokho izigqoko kumbe ikudla, but kule nto abayenzayo eceleni. But isiphinde sithole nzima ngoba lapho esihlala khona izikole ziyathatha bonke abantwana but bengakwani kuma-halls of residence, kune sesiyarenta phandle. Umntwana ugcine sebhadha lo renti abafika ku-$100 per month ngapha elabo school fees esifunekayo. Kumele adinge labo grocery. Sikhuluma abantu abadla ama-1 meal a day if they are lucky. Sikhuluma ngama-classes esaqala abantu bana bengamakhulu amabili khathesi sekubo-8 in 3 years abaseuphuma. Amankazana athatha advantage laba obaba balezimali ngoba bebathatha bebenzisa abakufunayo bebathembisa ukuthi bazabancedisa esikolo. Yizindubo esihlangana lazo kakhulu. Abafana sebenza izidakamizwa ngoba akuphileki nje umuntu okhona engazi ukuthi pho kusasa zakudlani, pho ngizaqeda yini leso sikolo. So yizindubo esihlangana lazo kakhulu njengama-student kuma-learning institution.
Abogatsha lwezemfundo labekolishi le-UZT ungathanda ukuthini kubo alubana belalele?
Thina njengabantwana sihlonipha. Siyabahlonipha iposition abalayo njengabanikazi besikolo njalo sisisotla ngabazali. Kungakho-ke si-expect ukuthi labo banga-understand ukuthi sikhuluma njengabantwana. Nxa sesithi i-school fees sikhwelile UZT, sitsho ukuthi asikwanisi ukusibhadala. And indlela e-best yokuphendula such an issue yikuthi bakhangele ama-figures lawa bawa-revise, bawalungisise. Not ukuthi ubize abantu abazabuya bezobopha abantu abakutshelayo ukuthi imali yokuthi ibhadale iningi. Ngoba i-CTI affect laba abalitshumi kuphela ababotshiwe, hhayi i-affecta ama-thousands onke ase-UZT. Okutsho ukuthi kusasa abazavuka futhi bekhona, laphambi kwasasa abazavuka futhi bekhona. As long as bangazange balungisa ama-numbers lawana, sizabe lokhu esiphenduka ngoba asibi but sithi asiseneliso ukufunda.